imhlano leyi ngiyayibona kodwa imhlano leyi angiyiboni ukuthi loncedo kakhulu ngoba into zabo lezi abazenzayo khanya nje yinto yabo nje i-uniform nje ukuthi behlale nje behlangana bebuthana ngabantu nje beqhuba nje amatiketi abo kodwa kakulanto ephuma into zangikhona zihlala zihleliwe ngoba wona wakubona ngafuthi into zonke ziyalungiswa iminyaka yonke zihlala zilungiswa kodwa kungela ama-results. Abantu laba vele bona anti akwazi ukuthi vele abantu ungakhangela i-AU ukhangele ofada ukhangele konke konke kwabantu into one zonke into abazenzayo nje into ababezivumelene nje before lo abehlangana nje singa-expecta nje khonokho kuzabe kukhulunywa kati bona kukhanya kule nto zabo ababezikhulumile phambilini nje ezingaziwanga abantu ikubona kungaphumeleli but cannot ukuthi uhlale ulama-refugees forever bona ama-solutions akhona phela isuke ukuthi ama-solutions lawakho ama-solutions akhona ukuncedisa abantu abangama-refugees it's only that ama-governments afuna.
Yes, so nxa sesikhangele khonapho babaweza siyabona ukuthi labantu abaningi kakhulu abahlala khona ngapho eDugwi singathi-ke nxa sokubuya inkulumo ezinje abantu abahlala khonapho-ke bathini ngakhonokho kungabe kukhulunywa khona ngale i-Ethiopia.
Abantu engingakutsho baba sibe basesi ukuthi information yona bazengela kakhulu ukuthi kwenzakalani khona ngayo loba babekhangele nje ukuthi kukhulunywa yebo ngama-displaced ngama-refugees and stuff like that but bona abantu bazele hope ukuthi mhlawumbe engxenye kuzaba le mina lapho omunye umhlano khona okuzathi ukuthi kuphunywa khonapho kube le something ngezayenza ukuthi abantu bajabule ngoba kula bantu abakuthabela sukuthi ukuthi behlale bengama-refugees kumbe behlale behlupheke emazweni akiwo njalo izinto eziningi abantu ababekhangele ukuthi ngazi yakhangele izinto ezinjengokuthi kakhulu wona amazwe nalawo adala ukuthi kube lezi nhlupho ezinjalo yona ama-AU nxa ihlangana nje uthanda kumele ukuthi into enjalo ngazi yaqakathekisa kwenzela ukuthi kungabi le lizwe kumbe liba lama-refugees asuke elizweni lakibo kumbe baleka bebalekele ukungaphathwa kuhle kumbe izinto zonezi eziba khona.
Ye so nxa sikhangele khonapho-ke abantu abavela ezimbabwe abangama-refugees kube ngithi ziphepheli baningi kanganani njalo baphethwe njani lapho engihlezi khona?
Ha, abantu banenganyana ngathi ekuqaleni abantu babe baningi kodwa ngenxa yokuthi umumo webutswana angiyazi ukuthi ibutswana yona yilama-conditions ayo akushiyene namanye amazwe so kakhulu i-freedom of movement kayikho lapha kwele butswana uyatholisa ukuthi abantu anti abasebenzi babehlezi phansi but bahlala njalo isikhathi esile so yikho ubona ukuthi abantu abaningi bakuba bebalekele kwezinye iy'ndawo ezinjengabo-South Africa lapho abazathi ngoba beyabe beyihlethele kodwa bethola amathuba okuthi benze something abantu baphethe khonokho ukuthi bahleze enkambeni yebo kulokukhululeka nje okuthi kulokuthula phakathi.